okwenzakalayo ukuthi bayabuya ebusuku babutha amadonki abantu bangavuka ekuseni bethole amadonki kase kwamanye avulelwe ezivayeni amanye akhutshwa ezinsimini kuqunywe ifensi amanye athathwa emadlelweni thathwa akhutshwe ngobusuku ehanjiswa khona lentingwe amasela so abantu mase bevuka ekuseni ukuthi kahle bavuke belandele impahla zabo ezijontshiweyo bawutote umzila uziyengene entingwe bangafica into zabo ukuthi bazithathe into zabo amasela lawana sebebizana bachayelana amakhwelo bachayelana amagabha baphuma emizini bonke behlasela abantu bakithi abazobutha into zabo ezijontshiweyo sokwenzakale kaningi sibili umnyaka ophelileyo babahlasela abalimazi abanye bayasilela ezibhedlela abanye lakathe sibayizilima belinyazwa khona lentingwe amapholisa ayakwazi khonokho abakathesi lokhu okwenzakeleyo okweviki yona lephelileyo batshontsha idonki zakotshabango thatha bahamba lazo idonki zakotshabango inkalakatha emdudla idonki zakotshabango ngabona nguye yedwa umntade eseselela amadonki anganangcono amaningi sahamba entingwe so bawangxamile bawathatha bahamba lawo khonale bavuka kizakhamizi zaqoqana ukuthi asilandeleni amadonki ethu madoda siyencedisa imuli yakotshabango hayikho-ke bafike bahlangana khona lo dubo atshaywa kabuhlungu balimala omunye waze waqamuka isandla ngabona usempilo so esibhedlela fakwe lamaplasti ezandleni la tshaywa betshayela idonki betshaywa ngezavutha abantu bentingwe batshaywa ngezavutha tshaywa ngezigodo ngabantwana kwabo ongabafana okuncane lokhu kuyabe kulandele oyise ngemuva kuquma izigodo ngamahloko akubaphosela kudobha amatshe ezavutha kubaphosela ukuthi balwe phambili ngayo yilo uhlupho esendihlangane lalo lapha sokunzima sibili angikwazi ukuthi kati imihlolo bani le engiyibonayo
manje ngokubona kwenu libona ngani ngabantu abavela ngaphi abadabuka ngaphi abayenza ubusela lo
abantu laba babagande asiphumputhi asicabangeli ngabantu bentingwe ngoba zonke izifuyo zethu zigcwele khona ngayo indawo leyana ebahlala abantu bakhona bahlala bavumelana ukuthi singamasela sonke la sihamba sitshontshe izinto zabantu zingangena lapha kula muntu ofuze abuye ezosingenela athathe izinto la amapolisa bayehluleka ukuthi bangene khona ngayo indawo enzima kakhulu baba isigaba sonke ogogo bangikhona okukhulu bangikhona ngamasela wodwa kumbi imizi engasomaseli ngaba mbili bemthathu kodwa-ke yazi la ukuthi kuthiwa khona zonelwa mvuyinye sithathe isigaba njengesentingo sithi umuntu wonke lenkukhu zabo lembuzi zabo konke ngamasela ungangena khona ungaziwa udinga isifuyo sakho esingene kuleyo ndawo usoze uphuma uphila ngoba lo mnyama uyaphuma ufile usuyisidumbu
maningi okunganani amadonki asetshontshiwe
amadonki asetshontshiwe inani babagande ngingakutshela amanga engikwaziyo ukuthi inani lamadonki eselithethwe ngabantu bentingwe besitshontshela izifuyo zethu aliningi kakhulu mina ngedwa personali njengokansila abantshontshela ngunayi bavule ensimini yami baquma ucingo bathatha amadonki ngu-9 amithiwe ngabona ayengu-5 kutsho ukuthi 9+5 afika azalwa khonale abangaki 14 amadonki abantshontshela wona mina yimi ngedwa engikwazi ukuthi ngatshontshelwa amangaki umuzi ngomuzi wonke olamadonki edonsa akula muntu oledonki athathwa wonke abanye bethathelwa 10 abanye bethathelwa 11 abanye bethathelwa 15 abanye bethathelwa 20 abanye bethathelwa 3 abanye bethathelwa 2 abanye bethathelwa 1 wonke amadonki akusela donki batshontshe indawo zonke baze bayingena konke kubonesigwe mhlaba uyatshisa domlanda bachapha umfula ugwelu wayetshapewa mawolokohlo batshontsha simana makoronga nkuba akula sigaba bangafiki kiso izinduna zokutshontsha amadonki lezo.